Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo zempilakahle uDr. Obadiah Moyo emkhosini wokwamukela usizo oluvele kumankampani amathathu abalisa ekamakhalekhukhwini e-Econet Wireless, ethengisa izimota e-Quest Motors kanye labelotho owenzelwe emahofisini alolu gatsha eHarare. Abe-Econet Wireless batholise usizo lwezigidi ezilitshumi zamadola, kuthi abe-Quest Motors bona banikeze imota yohlobo lwe-3.5 ton. Abelotho ngaphansi kwesikhwama se-The President Fund batholisa inkulungwane ezilikhulu zamadola yokusiza kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wesihudo se-cholera. Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthi abogatsha lwakhe bazimisele ukulwisana lalo mkhuhlane ukuze ungaze wasabalala ngesibanga esiphezulu.
As I indicated earlier, 25 people have so far died. And I've always said we should not have a single death from cholera or typhoid. It's not allowed. And we all have to work towards ensuring that we clear the problem as fast as possible.
Umqondisi wesikhwama sikamongameli kulotho umnumzana Allen Mavunga ulandisa ngokubafuqileyo ukwelula izandla besipha lolu sizo kwabezempilakahle.
Mbona ukuthi i-crisis ekhona lapha eZimbabwe, especially lapha eHarare, yona le cholera is something esibambileyo kakhulu, because abantu laba abafileyo laba yizimuli eziluza ama-siblings, ama-relatives, odadewabo labomne wabo nabazali. So thina njenge-President Fund sibona ukuthi iloto leyi ethiwa yiplay loto edlaliwayo kule mali esilayo ekhona vele sathi ifake eceleni for such emergencies. So His Excellency wasifonela wathi singanceda ngaphi, sathi no, ikhona imali esiyifake eceleni for yona le 100,000 and then bathi siyifake yonke imali khonapha. So yikho sibona ukuthi yikho singanceda njalo siyenza khonokho.
Wengeza uMavunga ethi kungumthwalo womuntu wonke ukusebenzisana nxa sekuvuke udubo elizweni.
And ngibona ngani ukuthi i-Ministry of Health namanye ama-ministries encedisana, njengoba le Econet yayo ebuyileyo, le Quest ebeyadonate i-truck, i-Econet yathi le budget ye-10 million ukuncedisa lokho, ukuthi sihlangane sonke sibambane njengemuli eyi-1 ukuthi sincedise abantu laba abahlubekayo, abadubekayo, abathole i-crisis le cholera. So yikho sibona ukuthi no, yikho kusiphushileyo vele ukuthi it's our duty as Zimbabweans ukuthi sincedise ilizwe lethu.
Iqula labaze bemele inkampani ye-Econet Wireless belikhokhelwa ngumqondisi wayo umnumzana Douglas Mboweni eye-Quest Motors, ibimelwe ngumnumzana Tariq Adam umqondisi obona ngezokulungiswa kwezimota, lo nkosikazi Gertrude Chikwaba oze ekhokhela iqula elivele kwinkampani yelotho. Abogatsha lwezempilakahle baveze njalo ukuba iziphathamandla zenkampani yakwele Canada ebizwa ngokuthi Ozone Systems, abadume ngokutholisa usizo lapho kube lodubo emazweni omhlaba, zithembise ukutholisa usizo njalo kwezokulwisana lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.